Odokotela lokhe belethemba ukuba kuzaze kutholakale indlela engcono yokuthi bazwisisane lohulumende ukuze babuyele emsebenzini, hathi ukuba bethuselwe njengalokhu okukhulunywe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo.
Udokotela Mthabisi Anele Bebe uthi ukuze babuyele emsebenzini kumele bazwanane lomqhatshi ukuba uzabapha imali eyaneleyo njalo iqansa maviki onke.
Lilanga lesi-35 lokho siku incapacitation singenamali zokuya emsebenzini. Odokotela bonke eZimbabwe eHarare lathi sekobulawayo kasi emsebenzini. Lokho simelele iMinistry of Health lo minister uDr. Obadiah Moyo le Health Services Board kuyiba abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo zokuthi siye emsebenzini. Ifuweli isiloku iqansa every week, so kasilayo imali lokho sibhadala semsebenzini. So esikumeleleyo kathesi ukuthi beqalise ukuthi sikhulume sizwanane ngokuphangisa, and inkulumo zangkhona kumele ziphele ngokuthi siphiwe imali ezabe iyenelisa ezabe ikhwela ngeviki ngeviki.
Udokotela Tawanda Zwakada unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela uthi lokhe belethemba ukuba ngemva kokukhulumisana kabanzi lohulumende, hathi ukwethuselwa kuzaze kube le mpumela enhle.
Doctors on the 3rd of September declared that they were incapacitated and they were not embarking on a strike.
Mhlaka 3 impandula odokotela batho ukuba abasenelisi ukuya emsebenzini ngoba iholo lingeneli, hathi ukuba bakhalala umsebenzi. Siyananzelela ngokudana ngamazwi akhulunywe nguminister ngomgqibelo emini uLusizi, ngoba amazwi akhe ngeke anelise ngitsho lo dokotela oyedwa. Lokhu sithemba ukuthi impendulo izaze itholakale ngemva kokukhulumisana kabanzi, hathi ukwethuselwa.
To timely intervention to this ongoing impasse.
Umnumzana Anthony Majongosi omela abongi besibhedlela se-UBH uthi akusasebenzeki ezibhedlela.
Ukusebenza kwethu akusebenzeka kuhle. Le ndaba yokuthi vele thina namadokta siyasenza ukuthi umsebenzi wethu uhambele phambili, siyafuna ukuthi sisenza sonke. Le ndawo leyana kathesi umsebenzi wethu awusahamba kuhle.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi umumo lo okhona ezibhedlela uyingozi kumpilakahle kaZulu.
Sizwa sisesaba njalo silokudana okukhulu ngomumo lo osezibhedlela. Abantu sebesithi bengagula babulawe yi-stress sokuthi mzelatshwa ngubani njengoba odokotela bengekho. Uhulumende kumele aphange alethe impendulo ngoba ukungabi khona kukadokotela kuyingozi kumpilakahle kaZulu. Ngoba abantu bezibhedlela baselashwa ngokugcweleyo.
Odokotela bathi abakhalalanga umsebenzi kodwa imali yiyo engabavumeliyo ukuya emsebenzini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi njengoba kusobala ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa izikhalazo zabo, sebekhuthaza amakampani loZulu ukuba bangenele ekukhulumisaneni lohulumende ukuthi kungenziwani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.